ngokusho kombiko wethulwe nguConsul General uNkosikazi Melody Chaurura kusukela kusasa kuze kuyefika mhla ka-24 Lwezi, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kuqoqela langomgqibelo langesonto kusukela ngo-6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku lizakwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1000. Ngokombiko wethulwe yiconsulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukheli ebulenjini be-inthanethi ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwa emuva esiseconsulate. Akekho ozavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngcabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abaningi.
Selokhu waqala i-COVID, i-consulate ibithatha abantu abangu-375 kuphela, njalo i-online application ukubhukha appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imizuzu emithathu kumbe emihlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi-ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificates.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Matutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlela izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo-300 rand umuntu abhukhe i-appointment eyodwa. Okwenza njalo yokuthi kunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuye eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade bengayi-375 ngelanga, kutho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMatutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu loba bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahhofisini ama-passport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo ma-passport lama-basicity angu-1000 ngelanga, bazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahhofisini ama-passport lama-basicity eZimbabwe.
I-consulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Melesizo 7, Johannesburg, South Africa, inguThuso Khumalo.